Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebekhathele ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo.
Khathesi angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngaye, bayasebenzisa i-rand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi. That's not a country.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesivuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoyi alale eziko.
Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kuliwani vele kasikwazi, usukuphambaniseke nje lekhanda nga ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sikile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ingakazibe khona.
Iy'ntatheli zindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga noChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa eChitungwiza namuhla lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo. UMnumzana Chamisa okhulumela amazwi eGwanda namuhla emhlanganweni wokuthakazelela ukunqoba kowayengumeya weGwanda, uMnumzana Justin Majale, kukhetho olwedluleyo olwama-by-elections. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma esenkundleni ephelandaba lamhlanje emini, uMnumzana Chamisa uthela nxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa, indlela eliqhube ngayo ukhetho iyathembisa ukuthi iyeza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
But hayi uMnangagwa uyasaba na.
Akakazayikhuphuza izwisa yona leyo.
I-ZANU-PF iyasaba na. But we have told them this is just to put you on notice that next year come Roma Kanjan, come what? Asfuni Dot, we are going to win in this country. Do you think it's a normal country when we have all these resources but we have nothing to show for it? Umbakweni, Ufile, nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethese uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaqeda induku ezibhekanelo zulu.
Aliyakula kathesi angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngaye, bayasebenzisa i-rand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa i-US dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop has five different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, invocation price, rand price, pula price. That's not a country.
Ukansila kaWard 7 uMnumzana Jason Majalo osanda kukhethwa uthe uzaqhubekela phambili eyisithunywa sezakhamizi eGwanda.
Abantu bengethesa umlando lo, lami ngilomlando ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilomlando ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumileyo abantu bakaWard 7.
UMnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-CCC uthi ibandla le-ZANU-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile labona phambili le okungabona amanye amahlo, ababulali labanamasela lawana, abantshontsha bantshontsha izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphathi, wabona ukuthi hayi lalanini lamabizo lawe lwatshontsha. ngiyithileyo kodwa abantu bezimbabwe lingeke labantshuntsha balami njengoTamisa
uNkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela uMnumzana Tsamisa ngomunye walabo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda uthe ngakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukaMnumzana Tsamisa.
UPresident Tsamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi, nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu, nguye kuphela ozalinika impilo enhle.
UMnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe uMnumzana Lookout Masuku uthi ubekubandla lezana uPF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo.
Ngiyabonga kwanjomuhle sengingani kwanjomuhle from Zanu PF bona ngangene izikuba ibe khona abatana bayesikolo abadakayo emsebenzini Tsamisa waye.
UMnumzana Tsamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayibhalisela ukuvota ngobuningi aphinde ayevota mhla welanga ukuze ibandla lezanu PF lingathola amathuba okuqilibezela ukhetho. Ibandla lezanu PF lona lihlezi lisithi linenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni wabatsha bebandla lezanu PF osanda kugutshwa eHarare, umkhekheli walo uMnumzana Emerson Mangagwa uthi awusola abasebenzi lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni. Nimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngithathela izindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa namhla eChitungwiza lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Igqwetha elibamelayo uMnumzana Tapiwa Mucheneripi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba basenkambeni yamapholisa eSt Mary's kodwa akukacaci ukuthi betheswa cala bani. Amapholisa aphinde axwayisa ummeli wezengeza West edalela ePhalamende uMnumzana Job Sikhala owebandla le-CCC ukuthi engalobothi afike ezitishini zokuvotela eChitungwiza lapho bekuqhutshwa lolu khetho namhla. Ukhetho lolu luqhutshwe njalo eKariba leMutare. Abasakhulayo abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi bakhethe abakhokheli abalohlonzi kukhetho oluzayo abazathuthukisa umnotho welizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abasakhulayo bebandla lezanu PF besanda ukutshayela umkhokheli webandla labo uMongameli Emerson Mnangagwa ihlombe ngokubusa kwakhe kanye lokukhuthaza intsha elizweni ukuthi imvotele. Uvoto wamkhokheli wogatsha lwabatsha wobulawayo kubandla le-CCC uMnumzana Tinashe Kambarami uthi umnotho welizwe uyabhidlika njalo kudingakala ubukhokheli obungelankohlakalo.
Kulento ezingcono okumele sibe sizi-addressa njengelizwe, indaba ye-transport ngengakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelela ukuthi abantu bebe impilo kahle. Ama-school fees abantu bahambe ezikolo, imbhadalo ezibhadalwa abantwana besikolo, abazali bayehluleka u-afford ama-school fees. Yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane nomongameli wabo uyemanososoni Mnangagwa, yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani. Kodwa akukho okunye abakwaziyo, abakwaziyo ngokudlakela, abakwaziyo ngokuthi i-CCC siyenze lokhu bona kodwa bayeyibo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona kodwa akula nto abayenzileyo kuze kufike lesi sikhathi sisiyafika kwamanye ama-elections. Ama-situations abantu asesiba worse, akula ntuthuko esingayikhangelela kuzanu PF ngoba iminyaka yengu-5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka.
Nina njengabatsha bebandla le-CCC libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho lakwezombusazo?
thina njengabatsha abaku Triple C kulula kakhulu ama policies wethu esiwafakileyo la ku manifesto zethu nje I think like labona yananzelela umongameli wethu sisenza ama rallies before sisiya kukhetho olama by elections mhla ka 26 March upresident ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise abantu bethole imisebenzi ama party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kuma parliament lama councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu abantu bebekwazi ukuthi ikuyini okwenziwa ngukansela ikuyini okwenziwa ngeMP ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke ajontshayo ajontshe izimali yisituation yokuthi ama problems esilawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yicorruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama individuals bebenefita behambisa abantwana babo ezikolo kwamanye amazwe thina abantwana bethu babe lapha eZimbabwe beduveka singelayo le mali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo ungahamba kathesi ezibhedlela akula mithi imigwaqo ifile akula manzi amagetsi ayahamba i-transport ngeke ngakhuluma ngayo abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefika ebusuku becine bebanje inkunzi abantu liyabona ukuthi lama accidents aba maningi konke lokhu asizo zinto esingazikhangelela ebantwini akade bebusa sebele 40 years besembusweni belokhu bebuya bebuyele ebantwini besithi besicela lisivote lisizalenze nalokhu abantu beZimbabwe badiniwe abantu beZimbabwe sebekhathele bayakwazi ukuziphatha kahle liyananzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration siregister kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani ikusasa labo liyangaphi sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala abadala laba sekumele beyihlale emaplazini begcina inkomo zabo khona ngale engingakukhuthaza even labontanga ukuthi ngo-2023 umuntu wonke kasume esiyavota liyananzelela even lasegoli umfowethu Elvis Nyathi wabulawa egoli ngale babulawa everyday egoli ngale abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlale egoli khona ngale so into eqakathekileyo ispecialist siya ku 2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama youth badala bonke liyakwazi ukuthi impilo inzima eZimbabwe siyivota
lo mnumzana Tinashe Khambarami umkhokheli wogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC esixoxelayo ekhona le kobulawayo
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela lamlela mshweshwe lamlela nampawa kubembula
izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesifuno esiphansi sokudale ukuthi umangoyi alale eziko uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu oxoxela umsakazo weStudio 7 uthi impahla ezibalisa impuphu, amafutha okuphekisa kanye lethukela kazibambeke ezitolo osokuthiyeningi lezakhamizi lihlaselwe yindlala. Isaka lempuphu i-50 kg ebelibiza amadola emelika alitshumi lasiyagalombili 18 US dollars kumaviki amabili edlulileyo selibiza amadola angamatshumi amathathu US 30 dollars ezitolo eziningi zemaphandleni osokuthiyeningi labantu lingasenelisi ukulithenga. Unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza uthi intengo yempahla esikhuphuka mihla ngemihla okukhomba ukuwa kwamandla emali akuleli.
Ukukhwela kwezinto kuyasethusa kakhulu khona lokho kuyimali esiyabe silapho sibonile intengo yezinto ukuthi inganani sithi siyafika sifikwe sokutshintshile kuyasethusa kakhulu ngoba izinto zikhwela ngeviki ngeviki le mali yakhona singelayo emuva lesasikwazi ukuthi izinto zikhwela enxa ngemva kwenyanga ezimbili khathesi obuzima bakhona yikho lokhu ukuthi zikhwela kokuphela zikhwela nsuku zonke.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esihlikwe eMatshetsheni eKwana North uthi isimo abakuso sibi kakhulu.
Intengo yempahla iyakhwela ukusa lokusa kwamalanga ikakhulu okubalisela amafutha okupheka kanye lempuphu kanti pho kumele siphile ngakho okusuka kube nzima ukuthi kanti siqalisela ngaphi sisiya ngaphi ngoba le masimini asange sathola lutho ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani vele kasikwazi usukuphambaniseke nje lekhanda nxa ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sivile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ngakazibe khona.
Unkosikazi Matilda Dube la oyisakhamuzi sakogodlwayo uthi abantu bayaludinga uncedo lokudla.
Impilo yabantu imbi ngoba impukiyo into edliwa ngabantu daily. So ayikho into yakhona echiphileyo eqondana lekhitshi. Abantu baphile kanzima emasimini vele akuzange kube lalutho ngitsho ngamahlanga aziphephukelayo. Lapho siyacela sibili siyacela ukuthi uhulumende ngawe uyangenela ngoba kungaba nezidumbu ezigabeni.
Umqondisi wenhlanganiso lelamalungelo abesifazana lamantombazana unkosikazi Sethekele Jabangu uthi ezinye izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ukuze sithengwe kokudla.
Njengabantu basemaphandleni sinodubuko kakhulu njengoba emasimini wethu kungaphumanga kahle. Sibhekane nodubo olukhulu kakhulu. Sizithola sesithengisa izifuyo zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole imali. Nakhona sesisabela ukuthi ngoba emasimini singaphumanga kahle. Kusokungenzeka futhi lokho kweminyaka ledluleyo esafelwa khona izifuyo kuphinde kusiphinde. So sesize sibona kungcono ukuthi ukwazi ukuthengisa izifuyo zakho ukwazi uhambe uyothenga ukudla lize ekhaya lizokudla labantwana.
Umphathi Ntambo wezokulima njalo ebona ngezentuthuko emaphandleni uMnumzana Ensias Masuka ubikele idalela e-cabinet kule viki ukuthi izivuno salonyaka siza kwehla ngesilinganiso samathuma amane lantathu ekhulwini i-43% ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenja lohulumende useyazisa abalimi ukuthi bahambise isivuno sabo kusiphala selizwe esegrain marketing board i-GMB phakathi kwamaviki amabili ngemva kokuvuna. Bombiko wethu lwe-GMB ekupheleni kwenyanga edlulileyo abalimi bomumbu indumba kanye lengqoloyi kuzamele bahambise sonke isivuno sabo e-GMB kuthi labo abazafuna ukusala lokokudla bephiwe imvumo yisiphala sesizwe. Inhlanganiso ezisiza uzulu ngokudla ezigoqela iWorld Food Program zithi abantu abafika phose ezigidi ezinhlanu 5 million bazafuna uncedo lokudla kulandela ungani kuhle kwezulu okudale isivuno esiphansi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zeUkraine sezixwayise abahlali bakulelo lizwe ukuthi impi ephakathi walo leli Russia ilakho ukukhuphuka ifike ezingeni elibi kuyona le impelaviki. Kulungiselelwa ilanga le-Victory Day ele-Russia ngomvulo elinanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa iSoviet yanqoba ele-Nazi Germany. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lambili okugoqela umntwana kulandela ukudubuka okubangelwe umlilo wegasi ehoteleni eHavana eCuba. Abacisha umlilo labahlenga abantu basebenze ubusuku bonke ukukhupha izidumbu ebezigqitshelwe ngemva kokudilika kwaliwesiyilanga. Ngengelithiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi uBusibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Sihlaziya udaba lwe-transport. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande ngokungamukela ehlelweni.
Ngaphandle kokuthi uhulumende avumele
imichova inqe ingabhalisanga kuzupko ukuthi isebenze kuyini okunye obona kumele kulungiswe
ngibona ngani uhulumende wethu eminyakeni nje siyaphambili wehlulekile ukuthi athuthukise isector yona le e-transport singakhangela sibila emuva i-transport sector yethu ilokhu iguquka ingani iba ngcono siqala khonapho kwaqala kulamazupko akudala ayehamba ngesikhathi esenela ukuthi adobhe abantu ngamalokithi beyakhile ama-bus stop kwasekukhanya ukuthi hhayi amazupko kawaseneli kwaphuma kwangena ama-404 lawo achovisa eminyaka embalwanyana kwaphuma kwangena amakhombi senxa sezikhangela-ke amanye amazwe even yona i-South Africa yiyo ebesikopa kiyo indlela eyenza ngayo iindaba ze-transport isithile siqalisa ukuphuma kwezamakhombi singena kubo-Gautrain singena kuma-metro city buses sesibuyela njalo kuzupko lwane esamthile emuva kulokuthi ngabe lathi sesifakani a city or a metro city kind of bus system esuka ngesikhathi ifike ngesikhathi njalo sikwazi ukuthi khona abagada lawo mabhasi ba-protected njani bathenga itikiti njani isitimela uhulumende asipha sona ngesidala esikasmith esikarodisia esichiya abantu khatshana nxa usiyagada khona kumele uhambe no less than 3 kilometers ukuze ugade njalo uphinde uyehlele khatshana ufike emsebenzini usukhathele kukanti umhlaba usuhamba ngama-fast bullet trains ama-underground ground trains and so forth so engingakutsho nje ukuthi uhulumende wethu ngani ucabange buyela emuva
sike sabona imifanekiso ebulenjini lapha etshengisa omunye umama donswa ehudulwa ngamadoda ukuthi angene ebhasini nxa ukhangele isehlakalo esinjalo ungathini wena
ubuhlungu okubhekane labo mama kodwa bengayisibo bodwa abavulnerable ababhekane lobunzima lobo indaba oyidescribayo iyaqhubeka isenzakala kakhulu ngoba ba-desperate ukuthi bagade bayefika emzini yabo beyogcina izimuli zabo kodwa mbuye ngicabangele abantwana abancane ikakhulu abangamankazana ngicabangele abagogekileyo abahamba ngama-wheelchair abangaboniyo emehlweni ngicabangele abagogileyo ababehamba mhlawumbe ezibhedlela kumbe bevela dinga into ezitshetshene edolobheni ukuthi nxa belayina laphana belayinela uzupko for 5 hours umuntu omdala ulayina kuze kube nini umama lo esimbonileyo ungokuncane kwakhona kukhulu kakhulu ubuhlungu obenzakalayo ku-transport system leyi e-introduce nguhulumende yena uthi uyasisiza kanti hhayi usefake umama engcupheni enkalakatha kakhulu ngoba khathesi umama nalwana uvela donswa ngabobaba bemngenisa ebhasini sebembambe bambamba umzimba wonke nxa esehla ibhasi leyo izikhathi eziningi usehla sokumnyama uyehlela khatshana ngoba phela izupko kayingeni phakathi emayadini njengalokho kwakusenza yimchova yethu nxa esehla khonapho ulakho ukuhlangana lengozi yezigebenga ezingambamba zimdlengule ngakho-ke kubuhlungu abantu ababhekana lakho ngenxa yomthetho lo ungacabangisisanga kuhle nguhulumende wethu
sike sizwa uhulumende esithi kulamabhasi asebuyile elizweni ubona ungani kuyini okwenzakalayo njengoba sizwa abantu besithi amabhasi la awabonakali
sikwazi ukuthi kukaningi uhulumende sithi sebenze okuthile kodwa kungafinyelele ebantwini kusho ukuthi kukhona okukapulayo khona ngale ezingeni lamandla ye amabhasi siwabonile ku-TV amahle amhlophe sibone futhi amakhulu lamakhulu awo kuthiwa asefikile kodwa engakutshela khona ukuthi ungabuya ezitaladini zakobulawayo asoze uwabone bhodabhoda khuluma kanje ungahamba e-Barberfields bayakutshela ukuthi kabala bhasi ungahamba endaweni ezifana labo Burnside Hillside Matopos Road kabala mabhasi bona laba abangela mabhasi yibo abagcina sebegada ama-private cars okuthiwa yimshikashika ebagcina sebegada wona leyo mchovo uhulumende athi kayifuni manje-ke nxa amabhasi lawa ayabesponsa wona ezindabeni kunyuzi ephinde engawafaki ebantwini uthi bahambe ngani abantu benkosi lathi esilezimota ngenxa yokuqansa kwefueli asenelisi ukuthi khona sihlale sithelile leyo fueli lathi sesidinga leyo public transport ngakho-ke ngathi hhayi kukhona ubugwelegwele obukhona uhulumende kumele basenzele i-audit basiphumele egcekeni ukuthi amabhasi abuye emangaki angaphi lawo mabhasi asebenza njani njalo hamba ama-routes waphi ngoba eqinisweni thina kasiwaboni esebenza abantu
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga balaleli ngaleli thuba endiphiweyo siyakhuleka ukuthi uhulumende wethu asizwe asizwele alungise lo monakalo we transport yelizwe lethu.
Lo ke bekungunkosikazi Busi Bebe olwela ilungelo labesifazane. Bebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu akubetheroka ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium. Usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Sifiso Ndlovu akubetheroka mhlaka 25 May nge Africa Day siyabe sile conference emayelana lokufuya imbuzi. Kunxuswa abantu bonke obaba, omama, abatsha, esithi ngama youth abasanda ukuqeda isikolo abakhangelela ukuthi mhlawumbe kuyini abangakwenza ngempilo zabo. Ulendleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo ekufundeni lokhu kule mali emele zikhitshwe. Yikho okunye engikufisayo ukuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo, ikakhulu ama youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali, babasponse babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi, ukufuya imbuzi. Zibonakala ingani yizo eziphatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo, ngoba kwesikhathi kunzima ukuthi wenze ibusiness uwedwa, kukanti lingaqoqana libambane, asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business kuyasebenze. Yikho okwenziwa yinhlanganiso yethu leyi okuthiwa yiBulawayo Global Consortium, yiyo ebumbe i-conference leyi. IBulawayo Global Consortium yona iyi-business erejistwe e-UK. Injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungaphi, eCanada, eAmerica, eUK, Australia. Ikhampani leyi incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya. Yikho ke thina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama-investors ahlala emazweni.
Umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu njalo ngobani abanxuswayo?
Abatsha bazathola ukufunda okutsha, abasebevele sebeqalisile bengama-breeders be-experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi, njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala lolu hlelo lokufuya imbuzi. Kungapheleli khonapha ku-conference okokuthi you know enyangeni ezintathu umnyaka stop amafoni azibani ngahlana lawe ku-conference laphana wathi uyathengisa imbuzi, hayi sengithole kuyiploti kwami, ngathola yini ezingu-10, ngathola yini ezingu-20, njalo njalo.
Abesifazana-ke liyabaphathisa njalo baphatheka yini kule imhlangano?
Omama labo banazo inhlelo zabo esibabekele zona, mhla we Pan African Women's Day, kodwa mhla we Africa Day sibiza wonke umuntu obaba labo mama. Kodwa mama sizabe silayo eyabo i-special edition mhla we Pan African Women's Day.
Kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu?
Yeah. Inamba ngu 0775 369910 0775 369910. Ku social media sikhona ku Facebook, la ku Instagram, Bulawayo Global Consortium, kule Facebook page, sile website njalo okuthiwa yiBulawayo Global Consortium. IBulembe Farm bengasidinga kule Facebook page yeBulembe Farm, njalo sikhona la ku Facebook. Yonke information ye-conference iyabe ikhona kuma-platforms wona lawa. Abanye nje bengasikhangela futhi kuleyinye i-platform okuthiwa yi-No Place Like Home, Matabeleland Returnees, eku-Facebook. No Place Like Home, Matabeleland Returnees, lakho siyabe siposta khona, sifaka i-information ye-conference yona.
Leo bekuyingxoxolo nkosikazi Sifiso Akbetorokwa uMandlovu esixoxelayo ekobulawayo. Singakehlukani yesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo leZANU-PF, kungakho bazayibhoxa kukhetho lomnyaka ozayo. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.